Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMpandula 2023 uKhisitube. Endabeni zethu namhlanje.
Umzana Mnangagwa uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho elungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kwinsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansila ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Kuqhubekela phambili ukuhlanyezwa kwabaphikisa urhulumente. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikarhulumente zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphatha intambo benhlangothi ezishiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, iy'nkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama-reporters lana e-Sadek le-AU. Kutsho ukuthi vele iyahlaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngoba lokhu sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngokwe-Zambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Kasuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi uzakhuluma ngakho nje esithi kanti indaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa nxa sikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi akhozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi ingothi kulungisisa. Uyabe sedeal izikhondiza kube sezithekisana labantu begijima sesiyathaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho ngumuntu lwana ovele sengingene ehlandeni lokuthi asalaleli mina. Akusezikwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hhayi, lo vele sesimanje lezinhloni akula.
Ye, kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguyobambe United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobile. Ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele yinhlanganiso yomanyano. Asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayabe khona nawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutsho ukuthi uyathakazelela. Angisho loba nxa umntwana engadlamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angiboni ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuke beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho kuvele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele ezalalela abantu abayemtshela ukuthi hhayi kungabi kulokhetho akube lehlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sohantle labanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli ubuqholo bakhona yibo obusinde emsentingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncobakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathole amagabhavuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority ephalamenti khona bezatshintsha i-constitution, okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethuseli baza kwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekele, sakubona kundabaningi sithole. Yikho-ke istrategi yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana bagcine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumele se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla le-ZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu kade bekhangele ukhetho yi-Zac. I-Zac yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs e-ZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma kuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe ePhalamenti. Ayinto bafikile ePhalamenti ngale batho bona labo sebengama-MPs ngokhetho olukade lukhalelwe yi-Zac. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. I-ZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazizwe ukuthi baselizweni labo bakhulise ube njani.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo, lalaba abacatshangela ukuthi basebenzisa lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, kuhamba njani khonapho?
Okuningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni, imbono ngani uma kunomuntu ethuselwa omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa, njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo, silama-courts ukuthi uyahamba kumthethwandaba, uvunyelwe ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulabanye abakhonona nayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi kwezinye izinto kuyabo ngafanelanga. Ureference lachaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile, ureference abephiwe leyo mpembe ukuthi ayichaye, nguye olemvume ukuthi lesiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF asizanga sizirefurele, kwaba khona i-Zac eyayikhayelele olukhetho, yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje nxasokuya abantu bathi khona bona basuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina esikukhangelele ukuthi ilizwe i-ZANU-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuna ukukhangelela ukhetho asikhangeleli ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla le-ZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 esevelabhosi esabelweni se-Matoran South. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe izimpophoma zamanzi kwele Libya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni se-Libyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo bajabalela abantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lo nkosikazi Patricia Shabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sokulambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphindizeka lapha lalapha. Ngatho futhi ngibone ndiqabi bachaphisele sesebancane so bathi umthwente sihlaba usamila ngihle mbafundise ngibatshengise ngendlela phika ukuthi bazibambe njani bengaphungula zela amazili amaningi ngoba mthethe umntwana oyintombazana akumelanga phonge uhambe samama le kunjani sephonge ubambana lalobaba konke ngase sithi hhayi amasiko laphathe kahle
liphathisana labazali babo lo mphakathi na.
Abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wabakho akuthi gcineke abanye omama ngabakho basebagweti kangaphi khona bebazweni gogo ngithi abantwana basekelwe bani ngiqeda ukuligcineke khona apho umfundiseke ugoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana kabasabehlupheka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezihle nabekho sizenzele umuzi wakhe kumbuya napho engahlukumezekanga nabekho sobukhulu abazali abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sikuthi mama sibabonile nampobani bona laba abadlenete asabadlukuli sibadlabo sabona kabo abangadlenelwanga sibafundisa ukuthi baphathane njani la nabanye babo sabancede ukuthi sibabuyeke esiningi
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bakazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana bakhulumisane bafundisane labo batshelane njaloko sesikhathi lenhlanganiso sasezinyosi labanye abantu abadala banjengeemlaneni babuye bazobafundisa bebatshengisa ngabe bayabuya nje bake banengabafata abafaka
kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje kamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye kwesimeni sami ngingalahleki ngingaphumi kwakalithi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngize kuhle emhlabeni. Mina ngingumbaba olandela ibenseyi kakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waba into yokuqina yomfazi so mina ngizethi umacha ugogo bezikheni ngibe zikheni ubama wesizwe kamthwakazi abanye beni bangiza bathi umama wesizwe umama wesizwe sikamthwakazi ngithanda ukuthi ngibuyisele ngibekonje lomuntu ngidondeka ukuthi isizwe sethu kahle sime sisemasikweni abo.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho okwenzakala koBulawayo?
Yeyezali inkosi abantu abami nangugogo inkosi abantu ababili bomazali inkosi omachabalala omavuso abadala odongakulila omthimkhulu omazali inkosi ngikhala nesigodlo sami ngiyana ngoba ngiyami umuzwe kaphaka ngizongikhuluma khona uwo esasisinde senkosi umuzwe wenkosi ungumuzwe wenkosi hhayi bekuthulisele ngempela ngangimelile ukuthi kungenzakala ngakufaka khonokho ebantwaneni bami bekela ukulalela ngabasokusekwenzakala khonokho ebingingakusuli baphinda mani futhi ayenza kuhle
lo unkosikazi Patricia Jabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7
babe lobola usenziwe kahelo kokobe babe tetela mal
sika sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Lingabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba lapha elikhona. Sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungagudi na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala ilobuso obabudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso obabuthengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutshela ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthi. Ungakhangela ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo, obungela njabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bekhwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ikubaselela kokudla amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese kusithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqotshwa ikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. ungatshelwa ngamuntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba yikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemia uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi 4 ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilayo ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo lokuphumula ukuvela ngakuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Wezabatha uTaboka Ncube weStudio 7 uqoqa loTonderayi Maphosa wayethatha isidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo 2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolution University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa. Empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khona apho kodwa mina ngangingiyela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khona apho ngase ngisithi kimi how Tonderayi ungabamba imbodlela leyi engxe ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo lapha. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lwami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, ibronclear. Kwabiza futhi idiazepam, la ngama-sleeping tablets. Ngesishoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga. Umtoriro lo osobungenile osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadingalunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe. Ngisenza ama-transfer ku-EcoCash. Ngisenza i-bank to wallet transfer. And i-pin yakhe ngayithola ngoku-installa i-application. Ekade i-recorder konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe. Ngitshontsha imali yakhe. Ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokho kwachiya ubudlelano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokho khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe, wangixotsha endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba eHighfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizo?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya Highfields wabuye Highfields wangithatha bangekhulekela sibili bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni ngangingasathabi ngekade ngekubona nxa abantu bekubiza bathi ngama goodbye uyabe usuvuvuke entanyeni lapha bathi ngama lymph nodes ebese vuvuke ukuthi lami bengingasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into leyi sibili yangihlukuluza ukuthi hayi Tonderayi wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela sibukweni, khangela isimo sakho. Abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele kuchangethi hayi lo ayisiyo mpilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhubha. And nxa abantu bekhuluma yakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lesona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngiqojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejele ngoba ngangitshontsha kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizo.
Lo ngontondela iMaphosa obexoxa lo Tabo Kancube we Studio 7. Wezemidlalo intathele izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumele yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobele iyada ngethu kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu lichiwa ngomklomelo wodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yelenkezi Platinum Stars. Iqembu lenkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthi leLenders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum kuthi iqembu leSimbabwe linqobele Shasham nge-1 kanya. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kustudio 7. Igama lami nguAlson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGuwe. Ngingumculi werumba. Igama lebhendi Guwe Super Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4. Manje sengisebenzela i-albhamu yes-5.
Manje izinsuku zamabo izinto zajika
azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook. Ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseGuwe ngiyatholakala laphana ku +27 84 634 6509.
Siyabonga kakhulu ke jaha lekhaya. Singakagqibi uhlelo lwethu ukuthi sikhangele bezigogela umongameli emasomeni nangakho. Ukhangele lwethu luza kuya ke kwele Melika kusukana ezilandelayo. Olivelisayo uNkipsi Dube
Studio 7 kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.